Udaba lweziphepheli esezisuka emazweni azo zigijimela eMelika ukuthi ziyehlala khona ngokuba sekusuke uTrump lo mduli wakhe omkhulu kwangena uBiden othembisa ukuthi uzalalela abantu abafuna ukuba yiziphepheli labafuna ukuzocatha eMelika baphe ithuba lokuthi bazikhulumele bakwazi ukuhlala eMelika labo abafika kudala baphiwe ukuba yizizalwane. Udaba lwakhona lwenza kube nengozi enkulu kwezepolitiki kuBiden ngokuba abantu sebesukume ngobuningi sekusethusa ikakhulu abama-states la angaphansi ngale aseborder yeMelika ukuthi hayi phela sokuyangena umhlaba wonke ungena eMelika uzohlala lapha i-crime yephezulu ubugebengu buye phezulu abantu abethu balimale badliyongelwe ukwenziwe zonke lezi zinto. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uBiden alubambe ngokuhlakanipha lolu daba abonise ubuntu nokuhlonipha amalungelo alabo abafuna ukuzocatsha kodwa kungabi ukuthi sekuvuliwe sekungena unoma ngubani ngokuba lokho kungamlimaza kakhulu kupolitiki kulimaza ama Democrats nje ngo 2022 la ngo 2024.
Ngokubona kwakho Ncube kumele eluphathe njani lolu daba uBiden?
Ukuba avikeleke ubaba uBiden epolitikini lezamlimaza eziphepheli ukuthi aqinise lokho okuthiwa i-border security ukuvikelwa kwe-border agcwalise kakhulu amapholisa kuleyandawo lanxa kungasakhiwanga umduli wayathutsha kodwa kubonakala ukuthi abantu abasangeni ngaleyandlela ababengena ngayo ngokuba leyo nto izasetshenziswa kakhulu ngo-2022 lango-2024 kusiya phambili izagcina isiyiyo indaba ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Ngakho-ke kumele athi yebo kambe abantu abafuna ukungena bazalalelwa izicelo zabo zokucatsha eMelika balalelwe abangavunyelwanga badiphothwe babuyiselwe emazweni abo. Angekele ukwenza khona lokho, angekele ukudiphotha kakhulu, angekele ukuvikela kakhulu ibhoda yeMelika kungalimaza amademokrasi kakhulu ku-election elandelayo. Ngakho-ke kumele avikele ibhoda, aqinise ibhoda, adiphothe kakhulu kodwa hloniphe amalungelo abantu abafuna ukuzocatsha.